izakhamuzi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngokuswelakala kwamanzi osokwedlule iviki kukanti bezikhangelele ukuthi amanzi azavulwa ngemva kwensuku ezine njengokwethembisa kukamansipala. Isikhulumeli sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uthi ukuhamba kwamanzi kubangelwe ngumsebenzi owenziwa esitishini se-Criterion Plant ngenhloso yokuthuthukisa ukuhlanjululwa kwamanzi ukuze afinyelele uzulu wonke.
Nxa yomsebenzi oyenzakalayo e-Criterion Water Treatment Plant lapho isigezisa khona amanzi anathwa izakhamizi zakoBulawayo, siyananzelela ukuthi iplant ibivalile kungala manzi aphumayo. Lokho sekwenza ukuthi abantu abaningi izakhamizi eziningi zifike ku-7 days zingalamanzi. Njengedolobho siyaxolisa.
Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association uthi ukuhamba kwamanzi isikhathi eside kangaka kuyingozi ngoba kungaqhamuka imikhuhlane yesihudo.
Sikhathazekile kakhulu ngokuthi amanzi alokho engekho. Ngikhuluma nje ekuseni besilama wadi ngo-13 akathi lokho engakabi lamanzi. Izakhamizi sezile almost 1 week ngoba amanzi lawa avalwe ngolwesibili. Abantu lokubekela amanzi. So kathi sikhangela ukuthi i-city council ingabe kuthiwa ibisivulile. And nxa sokunje sokungadala ingozi enkulu kakhulu ngoba sokungaqhamuka umkhuhlane wesihudo, sokungaqhamuka leminye imikhuhlane ebangelwa ukungiswelakala kwamanzi. Ngezakhamizi zakoBulawayo Progressive Residents Association sithi i-city council next time nxa izakwenza into enje ngayibe lama contingency measures wafakayo ukuze abantu bakithi bangadubeki ngoba kathesi abasela manzi. Konke khona okutshengisa ukuthi iBulawayo City Council kayela ma strategies in terms of contingency measures nxa izakwenza into enje ngoba khona okubangela ukuthi bavale basitshele kusele almost 1 day ukuthi bavale kutshengisela ukuthi ngezindlela ukukhathala kwabo abakhathaleli kakhulu uZulu.
Umnumzana Joe Mabachi esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi sebethwele nzima ngokuswela amanzi.
Sikhathisa abantu uzathola ukuthi amalayini athi akhona lesikotshweni nalezo zikotho zangikhona amanzi aphumi ayasawazi senze njani. Besilathi singabakhala ukuthi mhlawumbe ngabe kuthiwa liyasiyenzela nje i-timetable kunje kunje abantu abethu besikolo bayabuya bengenamanzi benganathi manzi ngapha lathi asisakusagizwa ayi umkhuhlane izasithwalisa nzima.
Unkosikazi Abigail Nleya ongumzali uthi ukuhamba kwamanzi kubathwalisa nzima ikakhulu omama abalomlando wokunakekela imuli.
Kona sokuphazamisa abantu even in terms of ukuplana. Phele belikhayelela ukuthi isikhathi elizavuka ngasamanzi mhlawumbe abe sevuyile. Liyathi livuka ekuseni lithola kula manzi. Sokuthatha ukuthi omama baqale bayedinga amanzi ayalayinelwa eziboraneni ngoba kuba lezinye indawo futhi abantu abahamba besiyathola khona amanzi lapho kubhadalelwa khona. For example, kuba khona amanye ama-church ayabe sithi khona you pay maybe 25 cents ibhakede elilodwa. Even lasema-toilet abantu abaseneliso ukungena kahle.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngohlupho olukhona olokuhamba kwamanzi osokuze kwedlule iviki kungelathonsi eliphumayo empompini. Inhlanganiso ezimele izakhamizi zithi okwenziwa ngukhansili akulunganga ngoba abantu sebesengozini yemikhuhlane yesihudo njalo kuyadingeka ukuthi nxa bethatha inyathelo elinje kusasa babe lamanye amacebo eceleni atshengisa ukuthi bayakhathalela impilakahle kaBulawayo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.